Esukhangelwe ukuthi uHarris uzadinga umuntu ongamnceda ukuthi awine kwezinye indawo angaba lodubo laso. So khathesi abakhulumayo bathi nxa ama-Democrats efuna ukuwina i-White House kumele badinge usekelo kuma-states anjenge-Pennsylvania, anjenge-Michigan, anjenge-Wisconsin. So uHarris uyabe edinga umuntu ongamncedisa ukuthi bawine lawo ma-states nxa efuna ukuya e-White House.
Isinqumo azasithatha kusasa lesi singaba lomthelela onganani emkhankasweni wakhe?
Ngibona njengalo uHarris uyabe ekhangelele ukuthi umuntu ozamkhetha kusasa uzanceda njalo ukuphakamisa ukuthakazelela ukuvota kwabantu, njalo uzanceda ukuthi ahuge abantu abangalethi imali kumkhankaso wakhe. Uzananzelela ukuthi ama-elections ase-America afuna imali eningi, so bayabe ukhangele njalo ukuthi umuntu ozabuya lapha engaba yini le ndlela yokuthi labo bazuze imali eningi eyokuthi ba-campaign.
Kwelinye icele sibona umnumzana Trump ozangena kukhetho emele ama-Republicans, yena esithi ingxoxo-mpikiswano yesibili kufanele itshintshwe isuka ke e-ABC News isiya e-Fox News, esithi kufanele kutshintshwe indlela eqhutshwa ngayo. Likubona njani lokhu?
Usukela kudala siyakwazi ukuthi uTrump ubethakazelela i-Fox News ngoba uthi yena nxa i-Fox News ikhuluma ngaye, ikhuluma into ezinhle kakhulu ngaye. So uyabe ezama ukuthi abuyise leyo ngxoxompikiswano ku-station engayenza ukuthi laye aphume engumuntu owazi akwenzayo, ngoba i-Fox News siyakwazi ukuthi nxa iriporta laphana iriporta njengani iyasekela ama-Republicans kumbe iyasekela uTrump.